Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe ithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye.
So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezingozi.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uphunyuka ezandleni zensoli zikahulumende.
Emfisa ukuthi umhlaba ube kwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni.
Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kule ngozi zomgwaqo ezedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1285 esezenzakele lumnyaka ngekhefu leKhisimusi. Unyathi uthi nyakenye ngasikhathi esifanayo kwase kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lambili 62, lanxa inani lengozi zomgwaqo laliphezulu kancane inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula isithupha 1626. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokubhubha kwabanye babo engozini zomgwaqo kulandela ukufa kwabahlanu kuthange ngemva kokuba imoto abebekuyo inqikilane lenye enkulu duzane lemsina emgwaqweni we-N1 Highway. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eSouth Africa zibikwa zisithi ziza zisancedisa ngokuthi kwazakale ukuthi abafileyo ngobani lokuthi izidumbu zabo zithwalelwe ekhaya. Imbiko ithi sokwabhubha abeZimbabwe abedlula amachumi amahlanu emangweni ophakathi kwePretoria leMusina kwele South Africa kuminyaka emibili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi waphosa wehlelwa ingozi emgwaqweni lo.
Ngesikhathi lesi sama festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda, owenani elingathi lithe phezulu njana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic, kwande kube ngathi sokulanda congestion, kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni, abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala fatigue iyabisi zithathela. Konke futhi nokuthathwa kotshwala siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo unatha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele, futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni ma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcinisi siba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kule less traffic.
Phambilini kwalengxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi. Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani njalo waphoma njani kuyo?
Mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo. Awu siyahamba lapha na inkodi ibhasi le overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokuselele ukuthi iziqedise kodwa uyagijima lo muntu saslower down yime engangichayela ngaslower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma ngathi nje selami sengistyle lami sengithandaza imithandazo yami yokucina kuba mvulela ke ngile truck esasihlangana nayo wantshungubala ke maybe almost 10 15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga so i dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi ba reste bezame nokuthi imotors be ku state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma holiday bengabaphephile into esingayisho thina ukuthi ke abantu abazame ukuthi mape ezodrive ama long distances bazihlole izimoto zabo ukuthi imoto zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy bazinike ukuphumula bazinike isikhathi eside sokuhamba traveling time ukwenzela ukuthi bathatha ama recess nama breaks bachintshane nokuchayela ama vesene esukutshintshana nokuchayela and laba abaku commercial services abalayitha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odrive ba rest enough banengi enough ukuthi bazotshintshana kungabe ukuthi umuntu uchayela ekhathele umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba uphunyuke ezandleni zepolisa lensitha ngelanga leKhisimusi ntambama. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla leMRP ayithoba munwemunye awavalelwa emajele achiyeneyo esetheswa icala lokudinga umoyo esitokisini seBulawayo Central. Umoyo utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi ukuthi wadibana lenhloli egangeni elokitshini lentumbane kobulawayo lapho ayetshone ethandaza khona.
Kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December ngeChristmas Day around 17:46 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane. Bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza. So kwathi around 17:46 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwecomplex sengithi ke ngithenga amabhanana ngoba ngase ngilambile. Ngiqede ukuthenga la amabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma. Uthi ngiyakufanisa, ngithi ungifanisa lobani? Athi lo Mqondisi Moyo ulida weMthwakazi. Ngithi hayi ukufanana kwabantu. From there athi hayi nguwe. Abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami.
Okukwenza ucabangele ukubana ngama agency kahulumende kumbe sithi ama state agency kuyini?
Kwakhanya ukuthi igroup yabo ye-state ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ngutsotso ufuna ukungcila khonapho wahle wafonela i-backup injube police station ngilalele le intumbane police station watsho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha I'm monitoring him gijimani lize simbambisane ngadlala lami indlela zami engazidlala ngazo ngabuya ngabuyela egangeni wanilandela ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi kanti vele umele ngenye indlela wangilanda ke wazongithola lapho waqala ukukhuluma lami waproducer ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimember ye peace police internal security and intelligence wathi usebenzela entumbane police station
wakuyutshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukubophelana
wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe ngambuza ukuthi icala lami ngelani wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumende weZimbabwe ngathi angikwazi lokho all of a sudden ngaphunyuka futhi kuye kwasokusiba mnyama ngarola egangeni lami ngendlela zami nje angikwazi ukuthi kwenzakale njani I can just say it was a miracle wagcina engasangiboni khonapho ke ubeqeda ukutshela laba abasuke enjube ukuthi gijimani ngoluveve road ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofambeke ngaphumela khona kusiyafika emarobotini emakhandeni hayi mina ngala ngiqinisele ngicashile lapho ade ngicashe khona ezwakala ke sememeza sithi yena yena uma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami ebiza i-backup ungishude isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hayi umuntu lowo isithombe impahla egqokileyo isona leso isithombe engilithumele sona so ke kutsho ukuthi ke bese ngumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene.
Usisizwa njani wena moyo ngemva kwempi engaka? Njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona abantu bebengabantu abangama agents kahulumende.
Ngiyabonga ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile langaphandle kokuthi inyawo zami lakathi esizikho zisavuvukile ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo ngaba lama small bruises ezandleni zombili kodwa hayi ngiphephile ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngesaba ukubotshwa ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi kulicala kibo uhulumende weZimbabwe ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi thina kasidli lutho ngaye engikwesabelayo kuphela ikuthi laba bantu bagangile bangababulali sebengakubamba bakuphoyizene sebengakubulala bengenza yonke into mina engisakuloyisa kathesi ukuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lomhlaba sebona ukuthi siyancindezelwa kubeke sokulapha ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongweleli esalilayithayo kawusacitshi.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party obexoxa lo Gainer Gumede Said we Studio 7 esePlumtree ezansi eMandebeleni. iStudio 7 izame ukubamba isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuzwa uhlangothi lwamapolisa ngalolu daba kodwa kaphendulanga umakhale khukhwini wakhe ngesikhathi sizama ukumthinta. Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lumnyaka ngemva kweminyaka emibili abantu abaningi bevinjwe lubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi bakhala ukuthi lapho besehla indizamtshineni egcekeni leHarare International Airport bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhla ka 25 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 p.m. ngayehlela eNairobi ngiconnecta to Framachina eZimbabwe eHarare International Airport ethiwa Robert Mugabe International Airport ngifike ngo 1 a.m. bozo ngo 26 December 2022 njengehla lapha wasofihlandla lokuthi ngithatha isikhwama anyime ngama ngaze ngadela to the extent yokuthi ama airport authority basitshelile ukuthi ana akusela sikhwama ezibuya lezi lizibona izo ezikhona so basebe sithi sibhalise to e-desk ama complaints. I did that and they were fill form la khona basebe sithi ngicheck emini ngo 3 ngo-3 ngase ngicheck-a basebe sithi no akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendizamchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise i-Kenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo. Bacele ama details ami le luggage code number. So up until now angatholi any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel ngiyela sikhwama. Airport eZimbabwe ngibone kugcwele izikhwama, ngibona ngani izikhwama lezinye ezingakuthathwanga ngabantu abahlanga lokho engahlangana lakho. Ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe labo bahlanganela lokho engihlangane lakho e-Addis Ababa e-Ethiopia. Ngibona ngani into leyi angazi ukuthi ingabi ngaphi, but ngibona ngani isi-affecte abantu abaningi, not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi, ngoba nxa ngingabala I think bengaba 15 or 20 ababhalisile ama complaints.
Hello ke ngumnumzana Ephraim Sibanda ongumunye wabalahlekelwe impahla endizamthineni ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi soluxwayise abantu ukuthi baqaphele izulu elilolaka elikhangelelwe ukuna kundawana eziningi zelizwe kusukela lamuhla kuze kuyefika ngeviki ezayo ngolwesithathu. Lolu gatsha luthi leli zulu liza kuba lilomoya njalo lilombane, ngalokho abantu kumele bazithole besendlini nqalisina. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edalela eParliamente athukuthele ngemali efika phose izigidi eziyisithupha US$57 million okuthiwa izaphiwa abalwa impi yenkululeko ama-war vet. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelela abalaleli, sithi sihalalisele i-Merry Christmas le New Year omuhle yini lonke nje. Hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Kodwa-ke hhayi, siseneme, angeneme kahle kahle ukuthi iZanu PF iphumelele ngecebo layo lokuthi iginatele uJobu Sikhali ezidlalela ikhisimusi phakathi kwentolongo ngento engekho bembophela ovala. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngaleyo nto leyo. AmaZimbabweni kusho ukuthi wonke ngabe sebona ukuthi aphila ngaphansi kwe-government enjani eZANU-PF, ukuthi umuntu engafela ejele njengenza ngalithwelelwa ngoma ephikisa iZANU. Umuntu engafa noma kunini ma engabe ephikisa iZANU ukuthi ababone ngasolinye. Kodwa siyathandaza uThixo ophilayo ukuthi unyaka lo nje uzaqala kusasa 2023 ukuthi uNkulunkulu afake isandla elizweni lakithi, abantu bakithi ke betholi labo uxolo lokuphutheni bevota ngobuningi iZANU-PF ihluleke ukuba riga, ihluleke nje ukubabamba amehlo ngoba khona basakhona abantu abathizana uPFE lokulaloko okuhle. Nyabezwa bayikhulumela nje uma lakhe inkomo kodwa kusalayo bonke abantu abasupport izano ngoba bakhulumela izano ambono ukuthi uThixo bamazi noma bamesaba. Abantu bonke abesaba uThixo bakwazi ukuphatha umuntu kaThixo udedengu njengezano kuyisinengi siphambi kwaThixo. So abantu bezano bonke abamesaba uThixo basebenzela uSathane ngoba ilizwe lelo sokuze kufika 50 years liphakathi kokuhlupheka ngenxa yabo beyizano PF bethu balikhulula ekucindezeleni kwabelungu. So sibuhlungu kakhulu nje singathi uNkulunkulu angabona abantu bakithi bakhululeke bedlala inyuye kahle umnyaka ozayo bavote bakabayi bebone into engcono engaba inguquko elizweni lakibo. Siyabonga.
Livuka njani Studio 7? Hayi siyabonga. Mina ngikhuluma ngomtshiso moya. Ngicela usizo kini contact number. Ngeke ngizwa kuhlelo lapho kukhuluma umfundisi. Asakwazi whether ngusenisimanda ngumbe ngulomunye uthambani umfundisi ojalo ukukhuluma. Wayekhuluma ngohlelo lokuhlanyela izihlahla, izilimo ukuthi sitshintshe umumbu. Ngangisakwazi ukuthi kwakunini. So kangilayi inamba yazakhe lowo muntu ukuthi ngikontaktane naye. Angilayele kuhle ngoba mina engilapha engikhona ngile ndawo enkulu eningayisebenzisa ukulima lezo zihlahla ezitshwa ngizazi. Ngizwe ukuthi ngenza njani ngoba lama hectares angaba mabili engingawasebenzisa ebuhlanyeleni izihlahla. Ya, yeah. I 2 hectares ningayifaka kuleyo ndawo ngoba indawo yami isecures ivalekile. So bengicela inamba zikamfundisi ngoba wayengumfundisi wayekhuluma. Angisakwazi ukusenisibanda ngibe ngolomunye ojayele ukuthumayela ngama Sundays. Kangisakwazi. Ngicela lingincede Studio 7. Xa information lengiyakwazi lelayo ngoba umuntu okhulume this month bona kunjalo nxa ngaphambanisa. Yeah, ukuthi ngasuka ngaba out of mina singena ngisakwazi ukuthi kuhamba njani ngakusha. Ngicela lingincede zineni zami. Lindithumezele inamba zikamfundisi ngoba olima izihlahla ezileza ayisithi siphume emunjini ngizabe ngiphindaphinda. Please ngicela lingincede lenileke inamba zakhe ngikontakthane laye ukwenza ukuthi ngincine ngingathola usizo ngoba ngile mama umumbu akuphumeleli kahle.
Linjani lonke kwele Zimbabwe? Mina ngikhuluma ikobulawayo. Into enzisa ubuhlungu kuphela ngabantu ababotshwayo nsuku zonke labantu bakithi laba abemthokazi Republic Party ngoba asonto enhle ukuthi omunye umuntu thina salwela leli lizwe ukuthi likhululeke kodwa abanye abantu lokho bebotshelwa ukuthi balalokho abakufunayo kutsho ukuthi inkululeko eZimbabwe kayikho. So nabanye abantu belokho besiba semajele belokho behlupheka thina salwela ukuthi sikhulule leli lizwe ukuze abantu abamnyama babe lenkululeko kodwa inkululeko lokho ingekho. Kuyamangalisa kuleli lizwe lakithi ukuthi abantu bahlupheka kangaka. Asazi-ke asizameni siyovota ukuze sizame ukuzikhulula ingxenye sizakhululeka. Bantu bakithi thine sihlala sisebuzimeni amakhiwa yibo abasiphosela kulobu buzimo ngoba yibo abalo abangazange banikeze ilizwe unkomo. Unkomo ngoba wayewinile amavoti ka-1980 kodwa azange bamqhubele banika bona laba ababonele eduze ngoba unkomo into abayizonda kuye yibuchopho obubona ekudeni obubona lakhatshana. Unkomo wayengabonela eduze wayebonela lakhatshana babengakufuna amakhiwa lokho.
Basakazi bethu abahle siyalibonga ngomsebenzi omhle kangaka lisenzela wona ukusilethela izindaba ezinhle kakhulu ezingahlakhethathi hlangothi ezingatshintshwayo zingabuya zinjalo letha zinjalo ukuze sasuthi emhlabeni wethu sihle zinjalo. Siyalibonga kakhulu. Simakana nje ubaba unkomo umuntu wesindebele nomalaki shua ukuthi kade badlisa swani laba bantu uyezwe comment into engekho yena uhlala khona legwanda ecomment ongaziyo ungananzelela kathi esikufollow sirodi kule bhasi khona esubange wange eka extra sithe uyile opasi ngenxa amagodi kule gonyethela ithwelisa mendela ngenxa amagodi kathi esimdlana ukhanu green wosuwile sentour ngenxa amagodi. So ukuthi ecomment esithe naye lemgwaqo yalungiswa konke kuhle sibili uhulumende lo silayo yalungiswa kodwa phela nqa ngikhole imali kumbe ngiyasebenza ngikhole imali kangizithule holi imali yami kuphela kulokuthi ubuke into embi kangaka shwale into embi ayibuka imali yakhe nyake nanzelele nguJoseph Chuma lobantu kuzoba ubelief gawuli ayi kathesi lo mali yakhe inkomo mbela mthatha ngaphi laye amadoda abanye abantu shwa mna nyama ngathi kathi kuyabe kuyini okubangeni leyo kuyabe kubangeni leshuwa kutsho ukuthi ukuhlupheka kwesizwe sakibo kakubahluphi lanxa igugu round yaqeda abantu babone ngani into enhle sikuthi lanxa ingaphinda futhi yabe iright hayi kakusadinga ukuthi kwenze ulutho ngoba kwenzakala vele kodwa abantu bengakubuki bezinto enhle lanxa bekubona phela basithulele kuphela kwenzakala kwenakala kwedlula nkosi yami asazi kodwa umlimi phela ongakhangela iceleli lodwa umlimi uyaphindisela abantu ngabantu singakwazi
ngilibingelela lonke msasakazi abahle bakastudio 7 ngilibingelela lonke ngilibingelela nomthokazi wonke kumagombane omalomhlaba ngisithi esiqaphelene njengabantu bakomthokazi insuku zokuphela komnyaka kufanele sizinazele izingozi ezimpilweni zethu esidrayiva khona izimoto esihamba khona ngezimota nalapho esihamba khona esijabula nakhona singajabula size sikhohle ngezimpilo zethu ngoba umnyaka uphela kwiingozi ezimpilweni zethu ngakho kuyisixwayiso endikhuthaza sona ukuthi siwungeneni umnyaka ozayo lowo sonke singabaphelileyo enkosini uJesu nami ngiyabonga amen.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, ugwalo olujulileyo olwethulwe yikomiti yedale lesenethi eyayicubungula umvukela wanyakenye esigodlweni se-The House luthi umnumzana Donald Trump kumele angazavunyelwa ukudinga isikhundla emphakathini. Lolu gwalo lucebisa umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump labanye bakhe ngoba belamacala omvukela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika umnumzana Busani Ntini.
UDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlohoza inyosi zizihlalele zodwa. Khathesi yonke into esimvukela siyananzela ukuthi vele wonke nje kungathiwa vele sethwele nzima. Siyazi ukuthi iCongress ibhizi isipresile si-recommende ama-charges athize ukuthi iJustice Department ukukhangele. So ngombono wami ngibona ngani yena wesenza izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazamvikela kodwa unfortunately umthetho usumfikele khathesi usumtshaya ngehlanekela. Ngombono wami ngibona ngani uzagcina esiyejele ngendaba ka-January 6. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaphatisipethayo ababekhona ungena eCapital abanenselesemajeli yena khathesi selemlinkile ukuthi nguye wa-influensa laba bantu. So ngombono wami ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu.
Yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho?
Ngombono wami abasekeli lokhu elabo kodwa kabaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term. Ngombono wami ngibona ngani bakhona lapha lalaphana ikakhulu ngabheka i-runoff yesenator eke yabakhona eGeorgia. Uyananzelela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye uTrump bazamile kodwa abatholanga i-majority kodwa bazamile ukuthi belwisane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azonalo Trump kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawufuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 no-year 2024 ukuthi abe presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe leningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibona lokhu kwenzakala ku-Congress, lama-recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala. Ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi abe yi-candidate. Kodwa kungenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate from a-Republican ehlangana lo-Biden. Ngombono wami ayiboni engazama ukuthi akhiphe uBiden ukuthi angatholi i-second term. Yebo, kungabe kukhona okuya kusenzakala ngesikhathi leso. Kumbe i-economy yabengahambi kuhle, kumbe okunye okungahambi kuhle, kodwa angiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele uTrump.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.